umnotho kawaze washuma wabamhle lapho kulo dlame khona ngamaziki ambalwa sifike emuva kube lokudutshulwa lokubhomba endlele endaweni yabantu lendaweni yamakhosi endala kwaba lokuqhuma lokuduvuka e-White City lapho umphathi welizwe wayekhona kwachitheka igazi labantu eHarare ngemva kokhetho laba ababehlokoma bezondele ukuphanjiswa kabi kokhetho umumo njalo ongamuhle phansi ongamuhle phezulu olegazi labantu awunike izithemba kulabo abangaphandle langaphakathi kwezwe abangenza ukuthi umnotho ushume nxa abantu bemamadlodlongwane besevalweni besesaba i-investment ukuhlanyelwa komnotho lokuhlakulelwa kwawo lokuvuna kwawo ungeke uqonde ngakho labo abakhumbula ukuthi baphethe leli lizwe kumele ukuthi ngabahlala phansi beke becabange njengabantu abaphilayo ukuthi kumele batshintshe amanyathelo bahlanganelane labanye kuhlanganiswa amakhanda kuhlanganiswa izinhliziyo zezizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi leli lizwe libuyele kumeni ngenyawo zayo
bakhona yini abatshali bezimali abakwamanye amazwe esingabona besiza eZimbabwe bezehlanyela izimali zabo bavula amabhizimusi kungelani lezo mbusazwe lesimo esikhona manje
umumo welizwe onje olokuqhumaqhuma lokudubuka kwezinto uletha olunye uhlobo lwabatshali benotho labahlanyeli benotho lolo hlobo esingalubiza sithi ngama-black marketeers ama-tycoons lama-mafia organization so ama-investors labatshali bomnotho abangeza bekwamanye amazwe bezohlanyela emumeni onje kuyoze izigebengu abantshontshi begolide labatshontshi bedayimana abavela e-china abavela e-russia abavela e-north korea labavela kwezinye izizwe ezivele zingelambusazwe ololuhlonipho lothando ebantwini bangeza sibili abatshali bemali kodwa laba bezayo kuyabe kungabatshali bemali abavele behlanyela owabo umnotho empini kubulawa abantu ngama-civil wars kugcine kusiba eZimbabwe kuyilokho kuthiwa yi-mafia state umbuso wamagwelegwele umbuso wezigebengo lombuso wamamenemene ubiza amamenemene avela kwamanye amazwe ezontshontsha umnotho welizwe bezoncedisa ukubulawa kwabantu njalo bezogcweganisa amabandla ombangazwe eZimbabwe kugcine kusiba le civil war eZimbabwe njengalokho esikubone West Africa e-Central African Republic lakwamanye amazwe asempini njengoba sikhuluma
amazwe afana leMelika leBhilithane ubona elendima yini angayidlala kumnotho weZimbabwe
kumele babe lokuthembeka ngoba sisemumeni wona lo nje ngoba iAmerica leBritain bake bathatha isikhathi sabo besupportana lombuso kaEmerson Mnangagwa bezama ukugezisa iphuli yanenzakeleyo bayenza into enhle bethatha iqembu lonlele elibusayo eliyi-faction yezanu-P F belingenisa emhlabeni bethi umbusazwe omuhle usukhona eZimbabwe kodwa nampa abantu sebefile nampa abantu bayafa nanti ukhetho luhambe kubi njalo bayayekela bona aba bantu babona besenza njeBritain labo-America besithi asisebenzi sifaka ama-sanctions ngeke sidlelani lalaba abantu izizalwane zabo ama-multi corporations abo amankampani awo lama-businessmen lama-businesswoman awo ayabuya ngobusuku njengabonicodemus bezosebenza labona abo abantu bengenisa imali njalo bethatha umnotho waleli lizwe kumele uMelika laye ingilandi bebe lokuthembeka ekusebenzeni labantu bezimbabwe bengasebenzi lamagwelegwele lamamenemene la abakhetha ukusebenza lawo befuna umnotho kuphela befuna ukuthuthukisa wabo amazwe ngaphandle kokunakekela imizwa lentando zabantu bezimbabwe
osiphatheleni bagcwele yonke indawo kobulawayo laseHarare lakuwo wonke amadolobho njalo uthola bethwele inqwabanqwaba zemali kodwa kababotshwa kungani
konoko kade ngikutsho kababa ukuthi nxa kulamagwelegwele ama-black marketeers yontani imali oyibona izinqumbinqumbi izinqwabanqwaba igcina isezikhwameni zamapolitisheni igcine isezandeni langaphansi kwemiqamelo lasemasesheni abantu ababusayo kathesi so nxa kuhlokoma kunje kubo kuba mnandi ngoba imali yonleyo evunwa ezitaladeni entshintshwana ezitaladeni iyangena iba nenye and bonabo abasibusayo imali leyithelela kubo labo babona ezindleleni izithunywa lezigijini tycoon la engikhuluma ngawo ngakho lisekudeni ukuthi lilungele libizwe ngoba bakhona abathola inzuzo ngokuhlokoma komumo lokudlwangudlwangu lamadlodlongwane esiwabona esejikelele kulona leli lizwe.